Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 2 Ntulikazi 2020 uPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu kanangana basananzeleli ukuthi leli gciwane lokhu likhona phakathi kwethu. Sebe sikhambela bengalawo ama mask lawo ukuvala ubuso lokuthi nje abasananzeleli ukuthi bakhulumisane omunye ekhathana.
Asebefunyane belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithupha 605. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi iphose ezilishumi lanye 10.8 million.
Umongameli weMason Mnangagwa uthethe okunye okwakukhulunywa ngabantu ukuthi i-access to information ibe ikhanyelwa yiZimbabwe Human Rights Commission, not iZimbabwe Media Commission.
Ingcweti zokwethula kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethula owe-Freedom of Information Act lowawukhona owe-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Ngemva kokuxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili kudale lesenethi izolo, ibandla le-MDC thi namhla lixotshise amakhansila e-MDC Alliance amane kukhansili yeHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlole batholakala bele COVID-19 ngokutshona kwelanga langolwesithathu abalishumi lane, oyedwa nguye kuphela obe ngomunye ngobaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhubule inani lasebefunyane belegciwane leli elizweni jikelele laya kwaba ngamakhulu edlula ayisithupha 605. Abasebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi ayisithupha lasithupha 166 labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 68,400. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele COVID-19 sebeyizigidi phose ezilishumi lanye 10,847,011. Kuthi asebebuliwe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 519,888. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,000,000 kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Umbiko owethulwe nguhulumende uveza ukubana inani labatholakale belegciwane le-COVID-19 liyaqonga kulabo abaselizweni hatshi abavela kwamanye amazwe kuphela njengalokho obekuyinhlala yenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Useni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legciwane le-coronavirus AAM4 Bulawayo against COVID-19. Ochasisa ngehlelo zabo.
Mbona ngani into eqhakathekileyo elokhu ikhanya ukuthi abantu kanangana basananzeleli ukuthi leli gciwane lokhu likhona phakathi kwethu. Sebe sikhambela bengalawo ama mask lawo ukuvala ubuso lokuthi nje abasananzeleli ukuthi bakhulumisane omunye ekhathana ngenxa yokuthi lokhu singananzeleli ukuthi lumkhuhlane usungenile. Njalo siyananzelela ukuthi akusengabantu nje kuphela abavela ngaphandle kwelizwe ababalawo, kodwa lalabo abaphakathi. Kutsho ukuthi lokhu sokusithengisela ukuthi usuqalise ukumemetheka, njalo lumqanda esiphakathi kuwo kutsho ukuthi lawo uyangezelela lolu duru.
Ungathi ukubuthana kwabantu endaweni ezigoqela enkonzweni zesiKristu lakwezinye indawo kungabe kubangela lokhu ukumemetheka kwegciwane yini? Njalo njengezinkonzo kunhlanganiso yena leyo ayimfobulawayo against COVID, kuyini eliphathisa ngakho leli kubonayo?
Into esingayixwayisa abantu ukuthi abantu benanzelele ukuthi li-COVID-19 leli gciwane ligcwele liphakathi kwethu lingaba khona, njalo ke kumele silinanzelele. Sizivikeleni ngoba akula la sibhedlela into esikhathaza kathesi ukuthi lesibhedlela ekumele zilungise sikhangela abantu la kathesi izinto ezinyenge uhulumende ayithembisa ukuthi uzaziletha azikho ngakho ke lokhu sikhona phana sasikhona ukuqalise njengoba ngikhuluma ngimele iZimbabwe Christian Alliance thina into bese siyenza kathesi ukuthi siqhubekela phambili sikhuthaza abantu njalo sibachasisele ukuthi lumkhuhlane we-COVID-19 ungena njani ebantwini njalo sibakhuthaza ukuthi beqhubeke phambili begeze izandla bewunanzelele ngikhuluma kanje njengolwesihlanu sizabe sincedisa abantu beluveve sibanika amasepa lezinye izinto ukwenzela ukuthi bekwanise ukugeza izandla bekwanise ukuzivikela kulo mkhuhlane udubo olukhona yikuthi nxa abantu bengena ezitolo lapho kuthengwa khona kuyabe kuminyene amabandla singeke sakhuluma ngawo kathesi ngoba abevele evaliwe bebengavuthi
lo ngumfundisi uSeni Sibanda isiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legciwane le-coronavirus eyeamfobulawayo against COVID-19 ubeyixoxa ecingweni losandekile mhlanga we-studio 7
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingcwethi zokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethulwa owe Freedom of Information Act lowa ukhona owe Access to Information and Protection of Privacy Act IPA. Owawuhlezi usolwa kakhulu ngokuba loncindezelo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkokheli zenhlanganiso zentatheli izindaba eziningi zithi kukhona okungacaciyo ngalomthetho omutsha owe Freedom of Expression Act. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba ezacathulayo eye Young Journalists Association of Zimbabwe YOJA umnumzana Leopold Mnende upha umbono wakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthethe okunye okwakukhulunywa ngabantu ukuthi i-access to information ibe ikhangelwa yiZimbabwe Human Rights Commission not iZimbabwe Media Commission ngoba i-access to information into eyavunyelana ngamazwe wonke ukuthi sizabe senza sihlonipha iZimbabwe Human Rights Commission iyo yodwa elamandla okukhangela ukuthi into lezi ziyenzeka ngamandla njalo uhulumende wenza kwenzeka
futhi kulezikhexe ezikhona kulomthetho ezilakho ukuba ngumgoqo kakhulukazi kuntathele izindaba lapho kulaba kufunayo kuziphatha amandla zikahulumende oqathekileyo
ibifuze iphume egcekeni uthi nxa sesikhuluma ngokuthi uhulumende esinike amaphepha emvuma ezenza amaphepha ayewabhala lezinto ayezibhadalela ukuthi uzasinika nini njalo sokutheni lokhu kuhle uhlanganisele lengatsha zikahulumende lathi ngama-state institutions even laf ahlanganisa labo zesazi ukho fuze sibe wazi even ama-ministry abo ukuthi avumelana ini abhadalani njalo fuze sibe wazi ukuthi lokhu bakwenza nini.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi usasekhona umsebenzi kwezokulondolozwa kwentatheli izindaba lokwethulwa kwezindaba lemibiko ngokukhululekileyo.
Imithetho yakhona kayi-implimentwe as per the constitution kwesinye isikhathi kungaba lama-act atshintshwayo nani kodwa kuqakathekile ukuthi khona uhulumende ame eqinisweni lo mthetho ulandele kuba lula kakhulu kweze ukuthi intathele yezindaba lawo zilandele umthetho nalo yakukhona elizweni.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umthethondaba kamanje eHarare wehluleke ukuthonisisa namhlanje intathele izindaba ezimeleyo uFrank Chikore Lusame Otakawira, wenkampani yomsakazo we-263 chat, abethe sayicala lokwala ukulalela izikondiso zamapholisa ngokungena esibhedlela obekulaliswe amalunga amathathu awe-MDC Alliance agoqela unkosazana Johanna Mamombe. Lokhu kubangelwe ukuba abatshutshisi betshele umantshi ukuthi sebeguqula icala eletheswa ababili laba. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uchikori loTakawira bamangele lapho befika emthethwandaba namhlanje betshela ukuba icala abaletheswayo seliguqukile. Abatshutshisi bathi icala elitsha ngelokwephula iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ngokungasondelani kwabantu duzane laduzane i-social distancing. Ababili laba babotshwe mhlaka 22 Nkwenkwezi esibhedlela se-Parktown esisemzini we-Waterfalls eHarare besetheswa icala lokungena kulesi sibhedlela ngaphandle kwemvumo. Amagqwetha ababili laba bathi labo bamangaliswe ngabatshutshisi asebeguqula icala. Amagqwetha ababili laba bathi labo bamangaliswe ngabatshutshisi asebeguqula icala. Bathi leli nyathelo selithathwa ngoba elakuqala belingasoze laya ndawo emthethwandaba belizahleli lahlwe. Icala leli elitsha lizaqhubeka lihlaziywa ngeviki ezayo lapho idale elikhangelelwe ukuphuma lesinqumo. Uchikore loTakawira bayawalandula wonke amacala abawetheswayo. Ekuqaliseni kwayonale iviki kulenye njalo intatheli zindaba esebenza izimele eyemashwingo uGodfrey Mutimba obotshwe esetheswa icala lokungahloniphi umongameli welizwe laye osamelele ukuthonisiswa. Umthimba ubotshwe eqhuba umsebenzi wakhe waveza lengwalo zakhe zomsebenzi kodwa wabotshwa kunjalo. eBaitbridge enye njalo intatheli zindaba yephephandaba leNewsday uRex Mphisa kanye lothengisa amaphephandaba awezimpapers uCharles Marerwa babotshiwe labo besetheswa icala lokwephula umthetho ophathelana lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 lanxa ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko lwaziswa ukuba intatheli zindaba yizisebenzi eziqakathekileyo zezigaba ze-essential service ngakho-ke ziyavunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown. Echinoyi enye njalo intatheli zindaba esebenza izimele uNunurai Jena umelele ukuthonisiswa ngecala elifanayo. Ngeviki edluleyo umsakazi we-Capitalk uNyeratso Makombe Azwangwi umiswe ukuya emsebenzini okwamaviki amabili engaholiswa ebikwa wasakaza uhlelo oluphathelane lokuhlukunyezwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu olwalungahlelwanga kuhle. Umqondisi wenhlanganiso esebenzisana loZulu eZimbabwe Peace Project okungelinye lamalunga omanyano wenhlanganiso ezingaphansi kwe-Human Rights NGO Forum unkosazana Justina Mukoko yena usola ukuphathwa kubi okwenziwa intatheli zindaba elizweni.
Kulusizi kakhulu ukuthi sibona ukuncindezelwa kwintatheli zindaba ikakhulu kuleli viki ingene kuleli viki sibona intatheli zindaba zabesifazane ezimiswe lokuxotshwa umsebenzi.
Asenelisanga ukuthola icele likahulumende kulokhu njengoba umabhalane omkhulu kugatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela umonakalo odalwe yi-COVID-19 ikakhulu kwabesifazane ukuthi bona baluphatha njani lolu daba. Kodwa likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yaleli gciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa ngu-Gibbs Story.
Ulabantu ababesebenzela owayengumongameli wakwele Melika uMnumzana George Bush asebexoxane babumba inhlanganiso yokuncedisa uMnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukuzela ukuthi anqobe umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans. Abantu laba abakubandla likaTrump bathi bazonda indlela uTrump abusa ngayo. Sebesebenza lebandla lama-Democrats labanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump anqotshwe ukhetho oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. Isikhulumeli sikaTrump sithi abantu laba bafuna ukususa uTrump esikhundleni ngendlela ezingaqondanga. Ijale leCongress kwelemelika likhangelelwe ukuthi lizakhuluma ngokwenziwa ngele Russia e-Afghanistan okuthiwa ilizwe leli lahlawula amalecaja eTaliban imali yokuthi abulale amabutho eMelika. Inkokheli zomvikela zikhangelelwe ukuthi zizaninga ubufakazi edale leli ngokwenziwa ngele Russia. Kulokuxokozela okumangalisayo kwele Ethiopia kulandela ukubulawa komculi olodumo uHachalu Hundessa owadutshulwa ngabantu asebebotshiwe. Umculi lo ubesanda kuchothoza uhulumende wakwele Ethiopia okuthiwa uncindezela abantu bohlobo lwe-Oromo. Sokulabantu abedlula amathumi amahlanu asebedutshulwe bafa akade betshengisela emigoqweni bekhuluna ngokubulawa komculi lo.
Ngemva kokuxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili kudale le-Senate izolo, ibandla le-MDCT namhla lixotshise amakansela e-MDC Alliance amane kukansili yeHarare. Amakansela la abalisa okaward 16 uMnumzana Danford Ngaziwore, uGrace Scott Mandero okaward 44, uJason Kautsa okaward 37 kanye loTonderai Chakereza okaward 31. Ukuxotshwa kwama-senators e-MDC Alliance izolo kukhuphule inani lamalunga aleli bandla asexotshiswe nguNkosazana Thokozani Khuphe edale lephalamende laya kwabangamashumi amabili lanye 21. I-MDCT iqale ukuxotshisa amalunga e-MDC Alliance kulandela isifumo somthethwandaba esokuthi isikhundla esathathwa nguMnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubhubha kukaMnumzana Morgan Tsvangirai sasimele sithathwe nguMakhuphe. Isinqumo lesi sabangela njalo ukuthi uMakhuphe ahluthunele iMDC Alliance isigodlo sebandla leli eHarare eseHarvest House. UMnumzana Jamisa uthi uMakhuphe usesetshenziswa yiZANU-PF kodwa yena uya kulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo weMDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance eMelika uMnumzana Tim Muringai onguye osungula lingxoxo.
Sibona the continuation of ukuthatha okwama rights ama voters a 2018 esavotelwa thina iMDCA Nelson Chamisa. Sibona futhi ukuthi iMDCT akamakhuphe labo Mr. Moyo laba sebengantu asebefuna ukuyethusela abantu ngoba sibona ukuthi anti court yabanika ama dates labana ukuthi baye ku Congress. So sabona ukuthi ama structures amaningi bayasebejikile ukuthi baye contesta kuma congressional amakhuphe. So kathesi sokusebenziswa khona amandla ukuthi imali ngabuyi on our side, sizalikhipha kuma parliament position lama senators. So thina sithi abantu at the end of the day are the destiny propellers of our organization. Lokho kwama recalls noma banga recalla wonke, we will still prevail as MDCA led by Nelson Chamisa.
Baba Moyo, kulomgoqo yini lapho eliza kuma khona kumbe lizaqotha limbokodo lesisekelo libaxotshe bonke abe MDC Alliance?
Into ekhona ikuthi iMDCT ithi yona ma usujoyine elinye iqembu usudlalela enye team awusiyo member yethu and therefore awusasirepresenti kuparlament, awusarepresenti ama-views ethu kuparlament, nalokho-ke silelungelo lokuthi siku-recall. abantu ama members of parliament ama senators sabanikeza i choice from the onset ukuthi nayi i ruling lesipho e Supreme Court la ukuthi lina langena ngephikithi le MDC ngoba MDC alliance kwakungayisiyo party kusiya ukukhethwa ngo 2018 kwakuyinjoyinano yama party ahlukeneyo futhi lina langena ngebizo le MDC kuleyo alliance lavotelwa on that basis and therefore lipiloma ku MDC. Lava abazithi bona bangongqondo ngqondo, well then abasitshiyele inye choice ngaphandle kokuthi siwa record.
Baba Moringai, abasekeli venu bayakhalakhala bathi ibandla lenu ligcwele osikhwicamfundo, ligcwele amagqweta, ligcwele abantu abafundileyo kodwa likhanya kalila maqhinga, kalila strategy nanku lixotshelwa amalunga ephalamenti ukusa kwelanga. Kodwa akula lutho elilwenzayo lithini ngalokho?
Sesibona iMDCT siyenza ontando ayiphikiswa njengezani anti yabona. So lapha sazama umuntu wonke uyabona sibake basithi kanti lihambelane kumakhotho nalawa angathiwa athathe over ngezani uPF lamajaji angkhona. But we have tried everything. So ukuthi asizami anything ukuthi sibe le strategy hayi asoqiniso le. Siyabona ama lawyer ethu ayahamba as representative ngoba anti bona abe MDCT bahamba bayathi i Supreme Court judgment bona bay interpreter in the way that suits them lezano PF lapho sekubonayo sabona omunye judge I think ngochitapi omutapi esithi i MDCA is a party constitutionally and wayifaka ku reserve so i judgment yakhe ayikaphumila ka test but sibona laba be MDCT sebeqhubeka ngokuhamba yethu selama members of parliament lama senator ukuthi mali ngayekela ukubuya on our side siza recaller so into ekhona kathesi sithi hayi qhubekani ke but thina njenge MDCA vela sethuki baba asiyesabi abantu bonke 2.6 million alisoze labathatha le court order.
Nanso mnumzana moyo uyakhuluma uMoringai ngisho labasekeli be MDC alliance bathi lingaze libaxotshe bonke abameli babo edalele parliamente kungayiwa kukhetho kusasa kabasoze balivotele lina njenge MDCT kamakhuphe bazavotela i MDC alliance yena leyo kathamisa futhi.
Yeah, I think uMfowethu uMoringai uyalibala ukuthi the Supreme Court is the highest court eZimbabwe. Akula any judgment ezodlula lapho. And nakhona ukuthi kuze kuye kuSupreme Court yibo bona be-alliance aba-appealayo i-judgment eyayenziwe yi-High Court. Baphikisana nayo ukuthi bona babelibani. Kodwa bahluleke ukuprove ukuthi babelibani. Okokuthi bazovotelwa noma kanjani. Yeah, well, asibayekeleni bazidudule. Because at the end of the day, abantu bavotela institution abavotela umuntu. And abantu iqiniso sebelazi ukuthi besiyavota ngo 2018 lapha babesitshela ukuthi abantu abalivotelayo i-NDC kaTsvangira. Namhlanje bayamangala masebetshelwa yibo be-NDC alliance ukuthi hayi cha thina asiyo i-NDC kaTsvangira thina si-NDC kaChamisa. Abantu bebengayazi i-NDC kaChamisa ngo 2018 bebesazi i-NDC kaTsvangira. So ma kuyukuthi kuzoyiwa kukhetho sizobona na ukuthi sizozala mpomoni ngoba abantu manje babe sebevota belolwazi sebekwazi ukuthi iMDC abayivotelayo yiphi.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika ubekhuluma endawonye lomsekeli wesikhulumi seMDC Alliance eMelika umnumzana Tim Moringai kungxoxo ebulawulwa nguntungameli Nkomo weStudio 7. Ugatsha lukahulumende lwezokulima selusungule uhlelo lwabalimi olubizwa ngokuthi yintwasa farming program olujonge ukumelana nendlala okungani kuhle kwezulu kanye lomonakalo odalwa yikuguquka komumo womkhathi. Wana sasi andovu usetulela lolu daba.
Hulumende ubika ukuba lolu hlelo lokuqalela ukulungiselela ukulima ngesikhathi sentwasa lujonge ukukhuphula isivuno selizwe ukumelana lendlala kanye lokusebenzisa amanzi amalutshwane ekulimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokuguquka komumo womkhathi osokuphazamise umsebenzi wabalimi elizweni elalisaziwa ngokuzilimela ukudla okwenela umuntu wonke. Umnumzana Davidson Masendeke, uprovincial agronomist weAgritechs kugatsha lwabalimisi eMathebeleland North, uchaza uhlelo lweintwasa oluzakhokhelwa ngabalimisi.
Uhlelo lolu babelubiza bethi ngugajompo. So ungani sokuguquka sesithi lohlelo lwentwasa lenziwa ngentwasa ngesikhathi sentwasa. Sithi ukuthi umlimi lomlimi abe lendima ezintathu. Ukuqala indima iyabe incane nje kayinkulu kangako ingaba ngama 50 by 20 meters lapha azathola khona ukudla kwakhe. Abe selima lapho ngobungcitshi bakhe bonke. Abe sesiba lendima yesibili lapho alima khona isilimo azasithengisa. Kumbe HMP abese lendima yesithathu lapho azalima isilimo esizasinika amafutha.
Umnumzana Masendeke uqhubekele phambili echasisa ngokukhangelelwe ukwenziwa ngabalimisi kulolu hlelo.
Sidinga ukuthi umlimisi ngamunye ngamunye abe labalimi abangafika amakhulu amathathu lamajuma amahlanu 350 abese sebenza labo. Sifuna ukuthi sibambe amanzi lawa alahlekayo angaze ahamba angaze asuke emasimini. Sizagebha okuyizo okungamagojana okuncane okuzabamba amanzi ukuthi nxa izulu linile ungakhangela emasimini nakhona kulokhu ngamagojana okuyabe kubambe amanzi abathi ngesilungu okungama-basins. Ngamagojana nje okuyi 15 centimeters ububanzi lokutshona kuyi 15 centimeters kula makhuba angkhona vele asetshenziswayo. Lapho ke umlimi uzafaka ngaphansi umquba wakhe alandele phezulu afake kuyi fertilizer wakhe. Uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuthi abalimi bathole okokuqala inhlanyelo eqondileyo imvundiso yakhona bese bethola lalokhu okuthiwa yilime okulungisisa umhlabathi nxa umunyu.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi wemaphandleni eKezi uthi uhlelo lukagajopo bayalwamukela ngoba esigabeni sabo izulu lilutshwana.
Ugajopo ngolunye uhlelo olumangalisayo olungani ngikhona ngapha eweni yeKezi abalwenzayo yibo abantu abavunayo. Wena olime ngeduku yazi uqinisekile ngumuntu otshaya ugajopo.
Abohlangothi lwabalimisi bakhuthaza abalimi bemandebeleni ukulima amabele inyawuthi lokunye okulakho okumelana lelanga kanye lokungani kuhle kwezulu. Kunje abalimi labalimisi babikwa bephakathi kokugebha amagodi beqala ngokufaka ilime bazathi sebefaka umvundiso lenhlanyelo. Abalimisi bathi njalo sebeqalile ukulungiselela ukulima ukuze benelise ukuvuna amanzi azakhulisa izilimo ngohlelo lweintwasa olujonge ukuqeda indlala ezweni lokuvuna amanzi ngendlela yokulima ngogajobho. Okwamanje ilizwe libhekane lendlala enkulu kanye lokusilela kwamanzi kubangelwa yikungani kuhle kwezulu. Ingcitshi zomumo womkhathi zithi kubangelwa yikuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele i-global warming. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Asebefunyenwe legciwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithupha 605. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lanye 10.8 million. Ingcwethi izokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethula owe Freedom of Information Act lowa ukhona owe Access to Information and Protection of Privacy Act IPA. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.